So we see a decent Dabago VOA in the Bele.
Kanjani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinda engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abaqethengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF eMutare.
Kuliqiniso ukuthi kube le kubi okuthize befuna ukumceda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala.
Intengo yempahla lokudla isikhuphukile ngesilinganiso esiphezulu kunsukwana ezisanda kwedlula.
Izinto eziningi zikhwelile, nxa sithatha imizekeliso into njengesinkwa kathi 130 zimdollars, kathi esikubo 147, 143, 145 zimdollars kuya ngokuthi uthenge ngapi.
Elemelika selisungule umkhankaso wokukhuthaza amabhizimusi akwele Zimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi alo ukuthi aze phambili ngesikhathi kulesithunywa se-United Nations elizweni.
Angeke ngithi ukungenzi kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemota ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abaqashengelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF eMutare izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi imota kaChamisa ibisedlula kuroadblock ebilabasekeli bebandla leZANU PF kunye lamapholisa lapho kube lokukhulumisana kubi. Andubana uChamisa nequla lakhe badlule ngesicubu, imota zabantu leZANU PF zibahlezi esithende. Kwasekukhala imbhobho, olunye uhlamvu latshaya ifastele lemota kaChamisa lwayathutsha kwelinye icele. Ngokutholakala kwenhlanhla, uChamisa labakade besemoteni basinda. Enye imota ebikhapha ekaChamisa ibikwa layo itshaywe ngolunye njalo uhlamvu lombhobho. Inhlanganiso ecwayisisa ukwenzakala elizweni eTim Pachelu ithi ihambise imfanekiso yabacathengelwa ukuthi yibo abakade befuna ukubulala uChamisa emapholiseni, kodwa litshone ilanga kungela loyedwa obotshiweyo. Ngeviki edluleyo kube lesihlangano esifanayo eMasingo. Akesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngalolu daba.
Iphathi sisithi umthetho phela awusebenze njengoba umthetho. Uma kulabantu abahamba bechisa izimota bechaya izimota ngitshulo wethu ongabotshwanga, kutshengisa ukuthi iZANU PF iyabazi. Yikho ke singake satsho ukuthi ungaphi kathesi, but currently as I speak I've confirmed kuliqiniso ukuthi kube le kubi okuthize befuna ukumceda, sibile singathi bethi befuna ukumbulala. Kanti siyabonga inkosi ivuke ivikele. Into esesiyicela manje esingathi siyayidimanda through the so-called United Nations Envoy, SADC, United Nations Security Council, AU and SADC and many other democratic and progressive organizations in the world. We sibuhlungu sifuna ukuthi lokwazakale ukuthi abantu banje bame ngamandlondlo kunzima ngoba abasoze bakuyekele phongwenziwa nje. Siyakwazi ukuthi konke lokhu iZANU PF izama ukuthusela abantu, ifuna ukubulala abantu. So sithi sonke amaZimbabweni we are not safe from ZANU PF autocratic rule. Ngakoku ngalokho ke siyalala lokho esikhangele siqaphele, sifuna ukwazi ukuthi upresident wabantu usafe. Kayisiwo yedwa esimkhangelayo, labantu ba ethi behamba laye asikazi ukuthi bangaki balimeli bangaphi kodwa ke konke lokubobi kanti
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ugatsha lwabatsha olwebandla lezanu PF luthi okukhulunywa libandla le MDC Alliance akusilo qiniso lokho kugcizelelwe yisikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba laye othi akusilo qiniso okwenzakeleyo lanxa kule mfanekiso kamabonakude elingayibona kupheji ye-VOA Ndebele kuFacebook. Intengo yempahla nokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kusukwana ezisanda kwedlula. Isisindo sedola leZimbabwe emkambo wemali osemthethweni laso siwile sisuka kumadola ayisifica minombili lanhlanu 1:85 saya kumadola alikhulu nxa kuqathaniswa ledola leMelika i-1:100. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ye izinto eziningi zikhwelile nxa sithatha imizekeliso into njengesinkwa kade i-$130 zimdollars kade sikubo 147, 143, 145 zimdollars kusiya ngokuthi uthenge ngapi. Ilacto uchago imihlobo etshiyeneyo yokusagola uvuthiweyo lolu kade ngabo 50 something zimdollars kade sikubo 70 something zimdollars. Uthathe layo imchova le kade siyigade kazubko ekade yi-$50 zimdollars siku-$60 zimdollars ibhasi siyi-$50 zimdollars from $40 zimdollars kube sokusithi-ke le imchova engekho emthethweni kasijale ukuyigada kudala kungakabuya uzubko yona sisukile ku-$60 isiku-$80 izinto zikhwelile izinto eziningi zikhwelile.
Sizwa kuthiwa isisindo sedola nxa liqathaniswa ledola leMelika singani laso siwile ungasitshela ukuthi kuyini okuzwileyo ngalokho?
Isisindo semali yeZimbabwe lokhu sisiya sisehla asiqathanisa lokuthi kathesi emkambo kahulumende iveli sibanga o-1:90 kube sokusithi-ke emkambo omnyama isisondela khonapho kibo 1:70, 1:90 kusiya kibo 200 kusiya ngokuthi ungaphi komango. Isisindo semali-ke siya sisehla kakhulu nsuku zonke ngoba abantu bagijimisa ukuthi mhlawumbe labo basale bebamba okuthize nxa sokuthe leso sisindo sagugudeka kakhulu yikubona ukuthi lanxa usiyajintsha lo lalowo kuqambela inumber yakhe esekhanda abalandeli kakhulu leyana imali etshintshwa ngomkambo kahulumende.
Manje zona izakhamizi zithini ngalokho?
Izakhamizi seziphakathi kwelitshe lembokodo ngoba imali abayiholayo le ntengo abahlangana layo imihle yamalanga kakusahambelani. Abantu iholo kaliguqukanga, intengo iyeqansa nsuku zonke, indleko yezinto abazisebenzisayo iqansa nsuku zonke, njalo nxa bedinga imali yokuthi mhlawumbe bayisebenzise imali eyi-forex ikakhulu nxa befuna ukuyabhadala kumbe ngama-renters lawa abhadala nge-forex kuhle kugugude imali abayitholayo bagcina bephila nzima okunye okumangalisayo ngenxa yokuthi isisindo semali yelizwe lakithi izimdola igugudeka nsuku zonke.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwebulawayo. Ngesikhathi isithunywa se-United Nations siphakathi kuhambo lokudingisisa ukuthi izijeziso ezilethethwa amalunga ezanu-PF lamankampani azo iMelika leBhilitane ziphazamisa njani uZulu Makhaza eleMelika selisungule umkhankaso wokukhuthaza amabhizimusi akweleZimbabwe afuna ukusebenzelana lamabhizimusi eleMelika ukuthi aze phambili. Isikolo seMelika eHarare sethule umbiko enkundleni yeTwitter izolo sinxusa amabhizimusi angaba efuna ukubambisana lamabhizimusi aseMelika usebenzelana kuleli kugatsha lokwethekelelwa kwelizwe lelokuphehla amandla kagetsi ngesola ukuthi aziveze ngoba ekhona amathuba okuqhelisa amabhizimusi la. Okwenziwa ngeleMelika lokho kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende wezanu PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngenxa yezijeziso zeleMelika zona athi zivimba ukusebenzelana phakathi kwamankampani aseMelika laweZimbabwe. Isithunywa seUnited Nations lesi unkosikazi Alena Duhan unxuswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi azebona umonakalo athi udalwa yizijeziso lezi. Kodwa eleMelika leleBhilitane aqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF kuphela lamankampani alobudlelwano laleli bandla etheswa icala lokwephula amalungelo kaZulu. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi waqala ukumbuza ukuthi yena izijeziso lezi ziphazamisa njani ibhizimusi lakhe.
Angeke ngithi ukungenzeki kuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda. Sizakhumbula ukuthi bathi befaka ama-sanctions lawo i-America le-Britain yatsho ukuthi kulokungaphathwa kuhle kumalungelo abantu, kuhlonitshwa kumalungelo abantu, i-freedoms of association le-assembly. Esinanzelela ukuthi ke ucuku lolo lokho elisiyaphambili lakhathesi. Njengoba nje emavikini adluleyo sibone ukuhlukuluzwa kukamongameli we-MTC Alliance labalandeli bakhe esabelweni seMaswingo. Yizo izinto eziphehla ukubana ama-sanctions aqhubeke elokhe efakwe yilamazwe abawafakileyo.
Kodwa abezano PF Ndlovu bathi izijeziso lezi zibulala umnotho njalo ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele.
La ngama-targeted sanctions okuthi ukuthi-ke ilizwe lonke ayisikho ukuthi amazwe la afaka ama-sanctions kadlelane lalo. Siyananzelela singakhangela izin-trade statistics, i-trade eningi ivela kiyo kanye i-America laboBhilithane lamanye amazwe ase-Europe khonaphana. Yibo abasincedisa kakhulu futhi langezikhathi lapha siwele zingozi, imfazwe, ama-disasters phela. Uzathola ukuthi kwezempilakahle lapha yibo abasincedisayo ngama-resources, langemithi, langezinye izinto nje siyabe siziswela ngesikhathi esinjalo. Kanti-ke futhi singakhangela kungani sihlala sikhala ngamazwe amabili kumbe amathathu kumbe amane. Mangake amazwe jikelele umhlaba wonke esingenza i-trade lawo siyekele ukube sikhala ngama-sanctions. Ake sikhipheni i-America, sikhiphe iBhilithane, sithi mangaka amazwe esingenza i-trade lawo emhlabeni wonke jikelele. Maningi, kungani-ke singa-trade lawo senze kuhle njengalokhu amanye amazwe esenza.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe ubuye ume njalo ngezinyawo?
Esingakwenza msakazi ukuba sithuthukise umnotho welizwe lethu ukuthi kube lokuthibilika kwesiphangephange njengelizwe. Sicakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, sicakathekise zikaloliwe, imigwaqo, i-cheaper communications, kanye lama-investor friendly laws. Lakhathesi banenge abantu msakazi asebefisa ukusuka emadolobheni ngenxa yesiminye eminye esesikhona baye kuma-rural areas bayoqalisa ama-small to medium scale businesses. Kodwa ke isimo sokuswelakala kwemigwaqo emihle, kwezamanzi lamagetsi yikho kwenqabela ukuba ilizwe lethu lithuthuke. Ngicabanga ukuthi lokhu kudinga nje uhulumende ukuthi atshintshe indlela enza ngayo, atshintshe indlela aqakathekisa ngayo lokhu esingathi nje i-service delivery ngamafitshane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Oh, 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 oh ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 babanjwa igciwane le coronavirus. Iningi lababanjwa igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalichumi 10. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,083 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezedlula isikhombisa 7,676 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abalimi bedolobho lakoBulawayo bazaphiwa inhlanyelo lemvundiso phansi kohlelo lweIntwasa Mfumvuza. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usengezelele isikhathi sezinga lokulimuka igciwane leCoronavirus ulevel 2 ngamanye amaviki amabili njalo lanxa uhulumende evuma ukuthi igciwane leli selinganeno. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7 ninjani? Hawu siyavuka ngempela alikhwelile. Hayi, sibongela nje indabeni enisiphakela zona nje impela ezingena gobho. Ningasithola zinjalo ngeziletha njoba zinjalo. Hayi, mina ngiwuzaphi impela nje ngifuna ukukhuluma amanga. Angikaze ngangena kwelinye ibandla bengibele ngiyihlalele. So ngiyacela kolusha uzwa le audio. Ngiyanicela ulusha, hayi buyani kuza. Ningabi nilokho nje nizishayisa amakhanda nishona le nale entweni ezingasozanisiza ngalutho. Nisetshenziswe njengamafosholo uma isiphelile yalahlwa. Nabafowethu enilahlekileyo, hayi buyani ekhaya, anixutshwanga. Ngiyanicela ngithobela la iBrown Fish. Wozani kuzapho, sinilindile endaweni khona la ungasoze uxatshaniswe ngumuntu. Uzohlala lapho umele uhlale khona kuphela, kube kuphela. Yabona.
Hello, sanibonani kuStudio 7. Ya, likhuluma noJikinya lapha eBlamte. Yazi ngempela abantu yikuzokuthaka siboni ngaso linye njalo ngibe siye nganxanye ezingemali. Imthakazi into eyilelwayo, ilela into ekhanyayo. Uyawuza abantu bethi unkomo izaphu yayingabandlululi. Yebo, unkomo izaphu yayingabandlululi ngoba izigigaba lezi ezenziwa ngomgaqo wo-1980 zazingakabikho. Unkomo so wayesaphethe ngale ngaboma-60 something kusha kuboma-79 kugcina khonapha. Ngapha sokuphatha umgaba bahle baqala ubandlululi. So unkomo kazangabandlulule muntu sibidlapho. Kodwa umqondisi kabandlululi, thina siyakhalaza ukuthi lathi asike senziwa abantu. Abantu bethu labo bathola imisebenzi ngokwendawo yakubo. Amamisi lawo afundise ngokwendawo yakubo ukuze abantwana, ikakhulukazi masibheke abantwana beprimary, umfundi ufundiswa ngotisho yi-1 ama-subject akhe onke. So ma sokufika umjalo umntwana uzwisisa ulimi lwakhe maze luchasiselwa noma yisikhiwo asichasisele ngesiNdebele, uyazisisa. Manje labo bhululu bethu balesoneni hhayi asikutsho ukuthi siyabazonda sili, kodwa-ke mbona ngani lokuthi felisa sebengasifelisa besenzela ukuthi amaNdebele ukuthi ayafela bese bethola yebona imisebenzi. Abantu abake bezwisise ukuthi umqondisi uthini. Umqondisi ukhuluma sibili into ekhanya. Umagalela ama-fastband akazami ukutshintsha ukukhuluma kwakhe ngoba iy'nkulumo zakhe zimbi. Ebofunda kuJoseph Chum, yabona uJoseph Chum uyakhanya ukuthi izami uyayisapota, kodwa uyakhanya ukuthi akakhohlwanga ukuthi ungumuntu wangaphi esintwini, noma ekhuluma uyamuza ukuthi hayi kali labantu banga manje magalela amafasibanda ubonge udiliza nje diliza asazi ukuthi uyozala nkomoni, kodwa kuthiwa ayihlabi ngakumisa magalela amafasibanda. Ungaba la magama omlomo kodwa ngokwezenzo hayi ngekulunge kumqondo. umqondisi. Umqondisi wenza into ekhanya. Ebona ngisho na ingane encane, but bakithi zamani ukusupport umqondisi simvotele ngempela ngempela. Akuliwa labantu bale ukuthi mbe sokwazi ukuthi hayi sizama kulungisa lathi ngapho kwakithi ngapho.
Yabo. Salubonani basakazi we Studio 7. Labalaleli bonke abe Studio 7 abathandekayo. Igama ngivule mmo wakomoyo. Bengicela lengcedise kakhulu bantu bakithi abathandekayo. Nyadinga ubaba kanye imazi ubaba lo engimdingayo sengisizwa kuphela ngamahungahunga ukuthi kuthiwa ngu-Ops Moyo owaye driver imota zakondolwane ngiyacela kakhulu u-Ops Moyo abamaziyo bengathatha inamba yami ethi +26 7 47 abangu-39 6260 abamaziyo ngisendaweni yaseBotswana kathesi lapha emina engatholakalela khona ngatholakalela endaweni yakondolwane sikhathi nzalwa kumbe lapho kwahlangana khona umama lobaba nami ngize ngitholakale lapho wayekhona othi lapho sikhathi kuhlangana lomama kokondolwane sho maye ngikuthi la uyayizwa le voice record layo ops ngiyamcela ukuthi ngiyamdinga ubaba ukuba mazi ngiyamdinga u-Ops Moyo endaweni zakumatiwa zokusiya kubokhame khona ngakhe ikho lapho engalayizela khona ukuthi uhlala khona ngicela abamaziyo bakithi bangithinte kulezo nombolo engizikhulumileyo.
Salibonani balandeli bakastudio 7 ngibingelele bonke abasakazi okhulumayo ngupilot Ndlovu ngise-Victoria Falls. Ngiyabezwa amajaha, ngiyabezwa amaqhegu, ngiyabezwa izalukazi, ngiyabezwa bonke abakhulumayo ngobuhlungu belizwe leZimbabwe. Kodwa mina ngizaqhubeka ngilokhu ngikhuluma nombono wami munye ukuthi ma uphume wangena ihlathi usiyazingela uvuse ibhalabhala uthi uphahle ugijimisa ibhalabhala usulibone ukuthi selidiniwe kungikhona sithiyana lalo usubone impala suqalisa kutsha ukugijimisana le mpala kuzayenza ukuthi ubuyele ekhaya ungaphathanga lutho. Engikuchazayo nangu sile minyaka eminingi silwisana leZANU-PF sifuna ukuyikhipha iZANU-PF. iZANU-PF basiyikhangele sekuseduze ukuthi iphume embusweni ngoba labo bazikhangele bona bodwa ukuthi abasafanelanga ukuba laphana. Yikho uthola ukuthi lokudlephana labo sebedlephana phakathi. Sithi phakathi kwaleyo ndaba sesitshintsha i-agenda yethu sesiqala kulwisana futhi lokuthi asisafuni ukubuswa ngamashona. Kuzasenza ukuthi singayindawo. Kuzasenza ukuthi sihlale sidubeka ngoba abantu kathesi as I speak njengokukhuluma kwamanje sebehlukene phakathi. Bakhona abantu abasafuni ukubuswa ngamashona kanti bakhona abalokhu besalwisana leZANU-PF. Mina ngibona ngani igcikwane elikhulu elizweni lakithi esimele silwisane lalo elikhulu yiZANU-PF kuqala. Okuningi siza kubona ngemva kokuba iZANU-PF isiphumile. Now ma sisilwa leZANU-PF kuthiwa isitha sesitha sethu sibambana laso sibe ngumngane wethu silwisane laso lesitha sethu sibambene sindawonye bese sisiyakulwa lesitha sethu sesinqobe isitha esikhulu. Yikho ukuhlakanipha engikubona kwanele abantu bakudinga. Asiqaleni silwe lebandla leZANU-PF singenise umuntu esimbonayo ukuthi nguye olamandla ukukhipha iZANU-PF. Uma iZANU-PF isiphumile kungikhona sizakhangela indlela azabe ephatha ngayo.
Studio 7 livuka njani iZimbabwe yonke lomthwakazi wonke. Bengithi ngike ngikhulume noma agalela mafa kancane ukuthi akaboni ngani ukuthi umqondisi into oyithumayelayo ivangeli oyithumayelayo ukuthi inceda yena iphinde izonceda abantu abakhe ukuthi mhlaye ngavuke eshonile umagalela mafa lento le izosala isebenze ebantwaneni bakhe ukuthi abantwana bakhe umagalela mafa bethole imisebenzi bethole izikhundla laye lapho engathithwa esikhundleni lesokiso. Uyisithutha umagalela mafa kusasa bavuka bemkhiphile bafaka umuntu eshonile esikhundleni ekuyiso mase bemkhiphile sezaba sefana le ndlalayane izobe sikhonkotha kakhulu isingaphandle komuzi kodwa ifichayo ekhaya yaphumela phansi ikhonkotha isingaphandle. Yinto umagalela mafa oyenzayo ukuthi umqondisi ulwela thina umphakathi elwele yena elwele abantu abakhe elwele izizukulwane zakhe umagalela mafa kodwa uqeda lapho uyamthekela ngenxa yokuthi yena uphiwa amakhoyini lawo waphiwayo for manje so umuntu osejikela umqondisi zwanini bantu bakithi if ma ukuthi uthole isikhundla lapho khona ngcono udle very truly udlele wedwa uthule ngoba kusasa awazi ukuthi ilanga liyavuka liphume kuphi liyavuka lishisa okunganani or kuyavuka kubanda okunganani zamani ukuhlakanipha bomagalela mafa.
la oge bekunga mazu enu lina balalili betu ilistumele nge WhatsApp unombolo zetu eziti +1 202 465 0318. Ikomiti yedale lephalamende yeMelika icubungula ukwenzakala mhla ka 6 ngoZibandlela lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe ababezama ukugenqula uhulumende ibivota izolo ukuthi oyisiphathamandla sikahulumende kaTrump umnumzana Steve Bannon abotshwe yini kumbe hatshi. UBannon ngomunye wabetheswa icala lokutshotshozela abantu laba abavuka eseganga. UBannon wabizwa ukuzokupha ubufakazi ikomiti le kodwa yena wala, osekubangele ukuthi kube le voti yokuthi abotshwe kumbe hatshi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnotho welizwe leMelika ususiya nganxele. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina ngeke ngithi umkhonomi weAmerica awuhambi kahle. I think is ku recovery stage after iCovid. Njalo futhi kumele sazi ukuthi we are still kuCovid ngoba iCovid ayikapheli, ilokhu isaqhubeka idisrupt amabhizinisi lento eziningi esifana nalezi. Kodwa esingakusho ukuthi maska ngela iunemployment rate. Iunemployment rate siyehlile, it's now below 5%. Ekubeni uBiden etaka over from Trump, unemployment rate yayiku 10%. Dakhona futhi angeke ngithi ukuthi soli uTrump ukuthi unemployment yayihayi. Sisoli iCovid. iCovid yavalisa amabhizinisi amaningi and sibona ukuthi khona manje amabhizinisi ayazama ukuthi aqale ukuvula again. And then kule situation umhlaba wonke jikelele we-logistics ukuthi izinto ziyashota, izinto kumele ukuthi ngabe ama orders ayenzwayo ukuthi I need to transport from asuke lapho ezilungiswa khona izinto kubo Singapore or China. Thola ukuthi ama ports amaningi avali alokho esavali operator below capacity, okwenza kube nzima kakhulu ukuthi izinto zifike ebantwini ngesikhathi. So abantu abasebekubona lokho ezifu i-indicator ukuthi umkhonomi awuhambi kahle. Kodwa mina ngokubona kwami I think uBiden wenza into enhle kakhulu, especially ukukhangelela laba singathi i-population yabantu abaphuwa ukuthi abanakalele labo bakwazi ukuthi bathole indlela yokuziphilisa above average.
Ngokubona kwakho ubona ngani umnotho welizwe leMelika ungabangela ukuthi umongameli Joe Biden acine esuswa esihlalweni kukhetho olulandela?
Well, kuyadependa ngokuthi ama-Republicans azofilter bani ukuthi achallenge uJoe Biden. Ngokubona kwami ama-Republicans angafilter uDonald Trump akulandlela lapho engibona ukuthi bangamudla ngakhona uJoe Biden, ngoba uTrump wenza ama-Democrats lalabo abangajwayelanga ukuvota awubenza bavuke ngempela bazitshele ukuthi hayi lo asingeke sivumele ukuthi abuse, ngoba indlela abusa ngayo Trump uTrump ngokwakhe uyi-racist and uTrump umuntu ozonda the poor labasebenzi, ama-union awamthandi, abasebenzi abamthandi. So ngoba ipolisi zakhe yena ukhangelela ezemalini kubomabhizinisi ukuthi benze izimali eziningi. Silamabhiliyoni amaningi lapha e-America othole ukuthi ababhadali ama-tax, and then yethina ama-ordinary employees sibhadala i-tax every penny oyiholayo kule tax component okumele uyibhadale, whereas these rich people uTrump melana le mithetho le eyenza ukuthi bafihle izimali zabo bagcine bengabhadalanga ama taxes. So abasebenzi le general population abawathanda amapolice ka Trump. So ama Democrats as long as bengabi complacent bacabanga ukuthi hayi vele sibaningi sizowina, kumele bakhuthazise abantu kakhulu ukuthi njengalokho esakwenzayo ngokhetho lika 2020 asiphumeni ngobuningi bethu ngokhetho lika 2024 ukwenzela ukuthi protect democracy. ngobi democracy I right now ngendlela abantu baka Trump abezama ukwenza ngo January sokuyana ekutretena I democracy kakhulu and America is on the brink of ukuthi lahlekelwe I status sayo as being I number 1 nation
umnumzana Dan Moyo ngocubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni le Reston eVirginia singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yemoda ngemva kokudutshulwa kwayo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF eMutare izolo intengo yempahla lokudla isikhuphuke ngesilinganiso esiphezulu kusukwana ezisanda kwedlula silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com